ndaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokozo omuhle silamukela kumsakazo we Studio 7 namhlanje ngolwesithathu mhlaka 7 lwezi 2018. Igama lami nguKip Dube. Endabeni zethu namhlanje, ibandla lamademokrats kwele Melika selinqobe elama-Republicans kukhetho lwedale e-House of Representatives, futhi ke elama-Republicans yilo elinqobe kudale le-Senate. Kukhangelelwe ukuthi umnumzana Superman Duwanzira wayengumphathintambo karhulumente uzamiswa lamhlanje emthethwandaba. Wayemele athathe isikhundla somsekeli kasodolobho nakobulawayo ukuthi akucace okwenziwa ngumnumzana Dinashe Kambarami okumele asuke esikhundleni lesi.
Into yokuqala omele yenza ukubana u-deputy mayor a-resign, and then khona sizabona ukuthi senza njani ukuze ukhethe u-deputy mayor, lokuthi kuyini vele okwenza njengamakhandela ngoba abanye bathi ngani kulokungazwanani.
Abantu abaningi abavunanga lutho nyakenye, ngakho-ke sebebhekane nendlala emangalisayo.
Uhlupho esinalo basakazi uhlupho hlupho olukhulu ngokwamanzi. Kusukuthi abantu nje baphoze emfuleni lenkomo, labantu laba abangenileyo bazihlalisa nje bahleli nje abalamathoyiletha kula sikolo.
UZulu wethulela iStudio 7 abhekane lakho nsuku zonke. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kulomsakazo. Umnumzana Superman Duwanzira ovalelwe enkambeni yamapholisa eMadaphi eHarare izolo ukhangelwe umiswa emthethwandaba namhlanje esethuswa amacala okusebenzisa ihofisi yakhe okungekho emthethweni. Amapholisa athi uManduwanzira wayengumphathintambo karhulumente obona ngokwethulwa kwembiko wethiswa icala lokuqhatha inkampani yemegawatt kungelandelwanga iziqondiso zomthetho karhulumente. Councilor Mlantu Ncube kaward 1 kobulawayo uthi kazanga ayikele ngabomo ukuphatheka kukhetho lokudinga umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njengalokhu okuphume kweminye imibiko ngoba wayevele kwazi ukuthi ukhetho lolu aluhanjiswanga emfanelo. Lanxa umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Dinashe Kambarami ebikwa wayevumile ukuthiya umsebenzi lo ejiyela umlando isikhundla lesi njengalokhu okwakukhulunywe inkokheli ye-MDC, uphinde wavotelwa ngabanye abantu abangamakhansila ukuthi abuyele kuso isikhundla ngomvulo kungela muntu abencintisana laye. Asizweni uNcube echasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenze loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ngizwile la muntu kuthiwa kube lama-election but into engenze ngaphula out mina ngathi vela ngisa-contest it because why should I contest mina when I became number one kuma-interviews? How do you do an election umuntu elokhe engakabhali ugwalo lokushiya umsebenzi?
Bakunikile yini izizathu zokuthi bavumeleni ukuthi ukhetho lolu luqhubekele phambili?
Mina ngiphume umhlanganweni sesivumelene ukuthi hayi kumele kulandelwe izinqumo okumele zenziwe ukuze kube sifike esigabeni sokhetho. Ngide leadership uyivumile, yikho engigcine khona mina khonapho. Sivumelene ukuthi hayi akulandelwa ama-procedure wonke ukuze sifike esigabeni sokhetho.
Ngezinye indlela bagugubile abanye ukuthi bayenze lolu khetho.
Abagangileyo hayi khona ubuthungameli bephathi.
Abakhona ongathanda ukuba betha ngamabizo ukuthi yibade beqhuba lokho?
Hayi, ngoba kungaphambanisa inhlelo zephathi because nami sengiqalisile ukulandela ama-channels zephathi ukukhuluma ukuthi hayi ihlelo kumele luhambe kanje. So at the moment the party is doing some investigation, so I cannot name people. Kathesi phela into esisakhangelileyo, into yokuqala omele yenzakale ukubana u-deputy mayor a-resign, and then khona sizabona ukuthi senza njani ukuze ukhethe u-deputy mayor, lokuthi kuyini vele okwenza njengama-councillors ngoba bathi abanye bathi ngani kulokungazwanani. Amanye ama-councillors bathi si-divided, abanye bathi asikho, so sisazama ukuthi sisondelelane ukuze idolobho liqhubeke.
Kulabanye njalo abathi okwenziwayo kokuthi ama-councillor avotele u-mayor yikho okulungileyo, yikho kwe-democracy.
kodwa okwenzakala ukuthi mhlana si bali ingwalo zokuthi sifuna ukuba amakandidate eparty from primary time, i-template lalilakho ukuthi umeya lo-deputy mayor labo-speaker be-parliament nama-chairpersons ama-committee azakhethwa libandla. So ibandla kaliphambanisanga lutho ngoba thina sivele sakusayina lokho ezincwadini zokuthi ikho sizakwenza.
Ama-councilor lisebenza njani lo mayor?
Mina engakutho sisebenza kuhle sibila, bengingaboni ukwehlukana okungako. Ngiyezwa nje bekhuluma abanye besithi kulokwehlukana, kodwa mina ukwehlukana bengingakuboni.
Lo ngukansela Mlandu Ncube ka Ward 1 kobulawayo okubandlale MDC bekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kulabanye abantu abathi ibandlale MDC lingutando kayiphikiswa, kambe kunjalo na? Ukuze sizwe ngodaba lolu usithandekile Mhlanga uqokele lomsekeli wesikhulumeni sebandlaleli uNomzana Bekuthemba Mpofu.
Akunjalo, thina sesakuvumelanayo lokhu zenzeke party kuvunyelwa njalo ne-National Council yikuthi for ama-mayor ngiqatheka komsebenzi wangkhona kumele sibe le selection process engani i-comprehensive. So i-selection process leyi ayisikho ukuthi yayenzwa ngu-president, yayenzwa yi-party bekhuluma labantu ba-community, bekhuluma lama-opinion leaders labo, yekhuluma la ma-councillors njalo. So I saw i-situation yokuthi kwathiwa wena ngena abantu bacelwa ukuthi be-apply bekhulume ihlelo abalazo for that particular town. Nxa sebekhulumile ngehlelo abalazo lokuthi bazakwenzelani indawo leyo, usasuka khonapho sabuza amanye ama-opinion leaders. So I saw yokuthi yinto eyenzwa umuntu oyi-one. Njalo thina njengephathi nxa sokukhulunywa isinqumo ukuthi lokho okwenzakalayo esingakufuniyo ukuthi kusasa abantu laba nxa bedefya iparty or izinto ezinje bazadefya iparty even endabeni nxa sesithi bazitophe izinto ezingarayithi ku-council. Yikho sithi nxa iparty ngathi yenza lokhu labo siyasisa ukuthi ngikhona labo belandele lokho okucelwe iparty. Ekuqiniseni iparty yiyo zokuthi izinto nxa zingasahambi kuhle abantu abablame bona ama-individuals babhlema iparty as a whole, and therefore iparty layo kumele ibonakale isenza izinto ezifunakala ngabantu abaku-community, opinion leaders, lama-councillors njalo.
Kodwa laphana kusenziwa wona lawa ama-interviews, ama-selection process, wonke umuntu wayengani uyavuma lolu uhlelo?
Bavuma, yikho okuqakathekileyo, wonke umuntu wavuma ukuthi kwezayenzakala kanje. Kungavunywa lokhu kube sokukhethwa abantu abakhethiwe kwesosiyakhethwa ku-council, kuma-council chambers. Wonke umuntu wayevumelana lakho. So abanye yikuthi bona babona ngani ukuwina kumele kuwine bona bodwa, not anyone else. So lokhu asuke sakuvuka as a party ngoba ekugcineni iparty yiyo ezasolwa ngabantu.
Kwamanye amaphephandaba kuthiwa kuloku xabana kwezinye iinkokheli zebandla lakho, Nkosazana Thabita Khumalo loMnumzana Weshman Ncube, liyaludingisisa lolu daba njalo kukhona elikwaziyo nga?
Angazi lolo ngiluzwa kuwe, ngike ngalubala namhlanje but angizange ngikhulume nabo bobabili ukuthi ngizwe ukuthi indaba yangikhona isukele nga.
Lo ngumnumzana Bekuthemba Mpofu, umsekeli wesikhulumeni sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla lama-Democrats selinqobe elama-Republicans kukhetho lwedalele House of Representatives. Ibandla lama-Republicans lona lenelise ukunqoba kukhetho lwe-Senate olwenze lamhlanje. Ibandla leli ngelikamongameli Donald Trump. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, silobaba umnumzana Vumani Moyo oyingcweti kwezombusazwe okhona ngale-ke e-Dallas, Texas. Besilayike lapha ecingweni sizwe ngazani kuthiwa ucingo lwakhe luqhumekile, kodwa sibona ngazani sebemtholile ecingweni. Singazi ukuthi ubaba-ke usekhona ecingweni, ubaba uVumani Moyo. Ukhona ecingweni baba Vumani Moyo?
Ngikhona, litshona njani?
Isikhone kahle mfowethu. Akusitshela ukuthi kuhamba njani ngokhetho lolu?
lolu lapha eAmerica.
Ye, kunapho kuthi siyabona ukuthi ama Democrats asezibambe sidukwini ku House of Representatives.
Ye, kukhanya so kunjalo basa abakwazi kanga ukuthi ukuthi kuyagcina kube amanombolo emingaphi, kodwa ke ukukhanya sebethethe i-control ye-house. Angithi kule house le-senate, hayi i-senate kukhanya nje iyasalelwa kuma-republicans, but i-house isisiya kuma-democrats.
So konke lokhu-ke kutshoni baba Moyo?
Okukutshoyo ukuthi angithi iminyaka lemibili edluleyo konke bokukuma-republican, khathesi okusitsho ukuthi hayi lama-democrats sele-say sesenkundleni iba sebeyathatha ngathi isikhundla ezokukhokhela ama-committee amaningi ukade khokhelwa ngama-republicans angabe khangelene nezinto ezinjengokuthi anti ama-republicans yibo kade bekhipha amasuphina besithi sifuna lokhu lalokhu lalokhuyana. So khathesi ngama-democrats asebengakwenza khonokhu ngoba yiba abasebephetheni ama-committee.
So umongameli Donald Trump uzathini ngodaba lolu?
Kufanele into beyicampaigna etshela icampaign esithi hayi kasivoteni ama-democrats siadliwe, yikho khonokho bengakufuni khonokho ukuthi kube lama-democrats, ngoba ama-democrats angithi wala yena u-president ukukhipha ama-return wakhe. Ama-democrats kathe sebengenelisa ukuthi bafake isuphina bathi sifuna ukubona ama-return, and kuyabe sokungumthetho ukuthi uyabe kumele ukuthi awakhiphe, ngenxa ngathi awakhiphanga kutsho ukuthi uyabe sephambanisana lo mthetho, ngoba uyabe engasalandela umthetho and kungaba lama-legal consequences nxa angala. So ama-democrats sebekuleyo position kathe.
Siyakuzwa kakhulu-ke baba Vumani Moyo, uyingcwethi kwezombusazwe ukhona ngapho-ke eDallas, Texas. Ungadilela kusasa baba.
Kakhulu, hayi lani lingadinwa ngumsebenzi omuhle.
Yelo-ke ngumnumzana Vumani Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye eseDallas, Texas, khonapha kule Melika. Abantu babhekane lendlala emangalisayo esabelweni seMatabeleland South ngenxa yokuthi isabelo lesi siyisabelo esingalazulu elihle, njalo kujalo ukuthi-ke kungahambi kuhle. Ukuze sizwe ngodaba lolu sixoxe uChris Gando weStudio 7, uxoxe loThandeko Zintimkandla owake waba lilunga ledale lephalamende eGwanda.
Njengoba usitsho umnumzana Gande, uRegion 5 yiRegion eyomileyo ephosibe yinkangala, okuyikuthi lezulu lelelinayo kalini libe liningi, lingaze line izulu ikakhulu endabeni zamanzi. Akula madamu amaningi kumbe lamadamanyana amancane okuthi abantu bavune lawo manzi, amanzi ayazidlulela nje abantu basale sebeze. Yikho uzafica ukuthi nxa sekufika lesi sikhathi somnyaka abantu sebedutshwa ngamanzi, izifuyo sezidutshwa ngamanzi, lalaba abalima ngokuthelezela amanzi abo ayabe semalutshwani, ngisho ama-irrigation schemes, ngobana amanzi kasiwabambi lapho kumele basibambele amanzi emadamu. Njengoba ngisitsho kuyingabe kungaphi kabakwenzi lokho, yikho siyahlala sikhala. Kodwa siyakwazi indawo yethu yomile, kumele senze imizamo enjanilani yakabakhona emuva le okay give a damn campaign, wenze siwabambe bona lawo manzi akasithovi mhlawumbe kuze kufike ukuna kwezulelili elilandelayo. Indlala ivele izabulala abantu, ngoba lokuvuna lenyaka isivuno sakhona ngenxa yezulele lasuka la laba liningi kakhulu, izilimo kazivuthwanga kuhle, abanye vele kabavunanga lutho. Ako indlala yona abantu babhekene layo emehlweni.
Izifuyo-ke zikhona esezicuba.
Ye, kungenzakala ukuthi kwezinye indawo thize zingabe sezicuba. Lanxa nje mina lapha ebengikhona ekhaya hayi zisesengconywana, zihluthwa nje yiwo amanzi, ngoba amanzi sokumele kwezinye indawo kuphanjwe imithombo. Kodwa hayi zona ziyakhanya ukuthi akufanele ukuthi kuzatshwala zingagcubanga indawo eziningi ngoba nabonile lotshane abusekho lezi fuyo sezithwele nzima njengoba labantu abethwele
zona. Inhlanganiso eziyandise ukuphathisa uZulu ngezikhathi ezinje zikhona yini ziyapha uncedo na?
Inhlanganiso eziphathisa uZulu beziziningi ngensuku ezedlule, kodwa ke labo sebemadolo nzima eqinisweni, abaningi abona sebavala iminyango yamahofisi abo. Isizathu hayi kasisazi, kumbe udinwa kwabo laba abanokunceda kodwa idona fatigue, kumbe kukhona abakuswelayo. Kodwa eqinisweni ukuthi zikhona nyana lezi eziseleyo, kodwa zibuthwani zandelwa ngabantu abafuna unceda. Bayazamazama khonoko uncane, kodwa hayi akusafanani la izolo. Kanti lo hulumende wabona uJombe ufile, yibo kwenza ukuthi abantu babulawe indlala.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi ngesikhathi lesi kome kangaka, baphila njani abantu, badlani ikakhulu umuntu evuke ekuseni lisiya tshona?
Ngike ngatsho eminyakeni edlule ukuthi kwesinye isikhathi ungaphiyathalazi uyafica ukuthi abantu laba engxe baphila ngomusa kamlimi.
Lo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla obekhuluma lo Chris Gande weStudio 7. Naku okwethulwe ngamaphephandaba, kumbe singakaliniki khonokho ke sike sizwe ukuthi abantu bathini kuStudio 7 abasithumezele imilayezelo yabo kuWhatsApp kunombolo ethi 001 202 465 0318. Ngizayiphinda futhi 01 202 465 0318. Nxa ufuna ukusithumezela umlayezelo ufitizele khonokana phela okuyi-audio bese usithumezela ke sizwe ukuthi uthini. Ake sizweni abantu bekhuluma ke khonapho.
Alinjani basakazi? Ezimbabwe kuzima. Mina ngihlala eMzingwane kuward 8. Izinto zenzima lalapho nje, kuwe izinto ezikholwayo abantu bezana PF njengokansilor okithi lapha, very corrupt. Uyapha abantu umumbu ebese sithi laphanele abangivoteleyo bephane ngamasaka 444. Kodwa labanye angisazi ukuthi wazi njani ukuthi uvotelwe ngoba. Kodwa u-member of parliament wethu uMayihlomi hayi indoda ekhaliphileyo, indoda esebenza kubani iza kulungisa konke lokho. Lezi zinto ziyadula, zithengeki, imigwaqo ifile, akulanto ehambayo. Sicela ngani bangazama ukwenza something abantu bezana uPF la.
Linjani basakazi abahle, mina igama ngami nguPaul Love, ekhaya ngibuya eFlapuzi ewanezi esigabeni senyezo. Thina lapho uhlupho esinalo basakazi, uhlupho olukhulu ngolwamanzi. Kusho ukuthi abantu nje baphuza emfuleni lenkomo, labantu laba abangenileyo bazihlalisa nje bahleli nje, abalamathoyilethi, akula zikolo, akula sibhedlela, akula kliniki, akula mashop. Abantu bahlangabezana lohlupho olukhulu kakhulu kuleya indawo. UMP wakule ndawo ababonakali, abaveli. MP wakhona msho ubonakala nje ngesikhathi samavoti ezokhankasa. Akula nje into ayenzela abantu. Umgwaqo lokhu wagcina ukulungiswa ngesikhathi sikaSmith eseregime. Until now abantu bazamela nje ukuthi bacande nje izihlahla nje ukuthi bakwazi ukuhambisa imoto zabo. But kuyavotwa nje iminyaka yonke, abantu bayavota balaba MP baloba council. But ayikho nje into abayenzayo laba bantu, ngabantu nje ngokhansela laba MP ngamagama. Ngiyabona.
Ye, laba-ke ngabantu abakhulumeke kuStudio 7. Siyabonga kakhulu ukuthi liyasixhasa nje lisithumezele elifisa ukusithumezela khona. Sike sibone-ke ezivela endaweni ezithiyeneyo zomhlaba jikelele. Sibone-ke okokuqala, amabhoda kwele Sudan athi kumele ilizwe leli livimbe ukuthengiswa kwentombazana eliminyaka elithumi lasithupha okwenziwa ebulenjini bokuxhumana. Isizalwane seMelika umnumzana Siza Soyak owabotshelwa ukuthumezela amabhomba abalandeli bebandla lamademokrats abagoqela umongameli owayengumongameli umnumzana Barack Obama sisentolongweni kulandela ukwala kwabathuthisi ukuthi ahlawuliswe isibambiso sebheyili. okwamanje isizwe ke isizalwane seZimbabwe esikhulume laso lamhlanje.
Lamhlanje ke kuhlandla lethu lapho esiboka khona lezizalwane zeZimbabwe silobaba ohlala eWashington State khonapha ke kwele Melika. Uthi sizwe ukuthi silobane ecingweni khona manje. Linjani mntu omdala?
Hayi, siyaphila sibili.
Igama mbani ba?
Mina nguDr. Sam Sabelo Mhlanga.
Aha, ekhaya lidabuka ngaphi?
Ngidabuka lapha esigodini.
Ye, esigodini ngoba khona kombizinkwe ngaphi ngaphi?
Hope Fountain.
Lapha singathi uyenzani? Washington State.
Ngile church ekuthiwa yiBread of Life International Fellowship. Sisebenza labantu abakhona khona ama-immigrants, lama-local Americans around. So what we do, we share the gospel, but at the same time sihamba sitshengisa abantu impilo zabo ngoba fuze betholakale bengena endaweni ezinjengeze okuthiwa ngapha kuthiwa ngama home based care. Kulabantu abalama drugs ama homeless abayenza ama drugs abangalazindlu so lapho esikhona ke siyaba cancela siyabanxusa ukuthi bebuye sibatshele ngezinto zikaNkulunkulu.
Lisebenza libangaki kukhonoko baba Mhlanga?
Yilabantu engisebenza labo abayi-7 aba-full time.
Yes.
Yeni bese kusika lama organizations esi-interacta nawo esihlangana nawo.
Kunzima kanganani ukusebenza labantu abangani bathatha izidakamizwa?
Kunzima kakhulu Duke, ngoba abantu nxa unjalo ingqondo zabo khayani vele ziyabe sezilahlekile. So ukuze umpisele emuva umnikeze impilo futhi le wayezenza engakabi lawo amalokhuze nama-drugs engakathatha ama-drugs. It takes a long time ukuthi prior rehabilitation but isikhathi esiningi siyabanikeza ke khonokho ama training nama teaching akhona ukwenzela ukuthi bebuyele njalo beyohlala lokho ababekwenza. Kodwa kule spiritual, it's a spiritual matter esikwenzayo ke ukuthi nxa abantu sesiba kulo into le ngeyomoya, but kulokho okufuneka ezibhedlela ngoba bafuna imithi. Thina sigxila kakhulu lapha kulokhuzeni kwezomoya, then nxa sesibakhanselile sesibakhulume labo kuhle sesibabona-ke ukuthi hayi ukuthi lo ukhanye ngani sephezulu kwe-spirituality sokufuna lokhu sokuyikwini sokuumkhuhlane bese sibanikeza sesibathisela ke kuma-hospital kuma-doctor.
Singathi ke isikhathi sesiphelile baba Mhlanga, ungagqiba khonapho ngamafishane.
Ngibongile kakhulu Dube, imisebenzi esiyenzayo ngapho mkhulukazi e-America la sihlangana labantu abaningi kakhulukazi, so ukwenzela ukuthi ivangeli lisiliqhubekele phambili, but bese also sisenza sincedisa abantu. So siyabonga kakhulu ngohlelo lweni lo elibenzayo.
Siyabonga kakhulu ke Emhlanga. Lo ke ngubaba ke uSam Mhlanga Gasela, udabuka ke esigodini kodwa kwamanje uBread of Life International Fellowship. Ungathini lokusasa ba?
Hayi, sibongile kakhulu Dube.
Namhlanje ke kwezomculo silononoza. Nonoza kunjani mama?
Siyaphila baba, ninjani?
Siyaphila kakhulu. Ibizo lakho vele mbani?
Mina nami ibizo nginguNomsa. Siyavuka esigodini kodwa ngikhulele koBulawayo kakhulu. Ngafunda khona.
Yes, ngathi uMasibanda eh?
Yebo, ngakwaSibanda uMadawe. Mvodloza isibanda esikhulu, Maqhoba.
Awuboni ke. So ke akusitele ukuthi wazalwa nini, njalo wazalelwa ngaphi, wasukhula njani?
Ngizalelwe eMpilo, ngakhulela koBulawayo, ngafunda eNyamande Primary then I went to Sizani High School. Lapho engiqalele khona umculo ngiseNyamande Primary, then I went to Sizani High School nakho-ke ngikwi-school choir khona.
Wakwenza uhlabele sibili kuyini?
Ekukhuleni kwami ngikuthanda ukucula kakhulu, bengicula esikoleni, ngicula nasefontweni. Konke ma ngifika lana eGoli ngahlangana nabanye nje abantu abathanda into zomculo and ngakubona ukuthi especially thina abantu abakumama emasontweni sasilinikezwa ithuba lokuthi sichithe. Therefore lokhu kwangenza ngaqinisa emculweni ngathi hayi mina I'll spread the word of God through music.
So singathi iqembu lakho kuyini?
Libiza kuthiwa i-Divine Worshipers.
Selilama-albhamu zamangahle?
Ine album yokuqala engikhiphe manje lisiye ngo-March.
Bengilalela sibili
album.
Yeah, bengilalela sibili ingoma zakho njengezithanda kakhulu. Leyi akusitshele ukuthi ijoni. Ucele lapha ke ujangani lapha.
Lapha icele lithi umhlengi wami. Likhuluma nje ngezinto zonke ozenzelwe nguNkulunkulu empilweni yakho emva kokudlula izintoni ezibuhlungu. But uNkulunkulu wabuya kuhlenga kulezo zinto. Mawuzi lapho ngesikhathi utshele ukuthi abantu bonke sebekuhlamukele. But uNkulunkulu yafika kuhlenga ezinhlukweni ezinhlungwini oyebunzimeni obhekane nakho. Ilo lelithi unyazi khona umhlengi wami.
Awubone ke futhi kulale ifood akuyizwa ukuthi ichaya njani. Siyabona ukuthi uyachaya silokuzwana. Kucula ngani nonosa?
Leli culo lithi sizojabula naye. Lapha ke ma inkosi Jesu sibuya sizojabula naye. Sonke ma esefikile lezo sikhatha sijabula njalo sigida naye. Sijabule sese sinqovile uSathane ngokunqoba esikwenzileyo. Hayi sizojabula kakhulu sigide naye inkosi Jesu.
Kukhanya sibuya jazz sibili okuzwayo sibili nxa sikhangela lapha ngoba silayinye futhi silomunye umculo wakho olow uzasitshela ke ukuthi kutshoni kona. Lapha-ke ujangani lapho
leli culo lithi yini na i-answer impendulo izothi indaba yesono. Ngithe ma ngibhekisisa konke okwenzakala emhlabeni wonke umhlaba wonke ujikelele ngabona ukuthi sokugcwele isono kugcwele ukubulalana ukudlwengulana isathanizimu abantu bayavukelana konke nje okubo okugcwele ngaphandle ngathi konke lekwenzeka njengendaba yesono.
Ye sicela uvalelisa uzulu mama.
Ngithanda ukuvalelisa uZulu ngithi bengicela lisixhase igama nginguNonoza ngihamba le-Divine Worshipers. Njalo ngibonga uKhosa Chuma ongiyomproduceleyo ngaze ngafika kulesi simo engikiso. Ngibonga ne-Pilgrims.
Sawa kakhulu-ke Nonoza, sikufisela inhlanhla sibile empilweni.
Hayi sibonga mina.
Kuluke Nonoza uchaye sibili kwazwela lamhlanje singakahlukanisi lukandaba olisangele udaba kade likhokela lamhlanje ibandla lama-Democrats kwele Melika likhanya yilo selizibambe esidukwini kuma-House of Representatives kuthi-ke elama-Republicans lokho lizibambe ku-Senate okukhangelelwe ukuthi umnumzana Superman Dwanzira wayengumphathintambo kahulumende uzamiswa lamhla-ke emthethwandaba. Siluqoba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje olivalisa-ke injabulo. Umthebo sithembayo uGibbs Dube.